tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela emsakazweni weStudio 7 ngesonto mhlaka 26 kuzibandlela 2020 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, abalandeli bebandla leZANU-PF basekela uMongameli Emmerson Mnangagwa othi kumele iziphathamandla zikahulumente zingenzi ubukhohlakali.
Amazwi kamongameli atsho ukuthi phakathi kwabantu bonke abakhona, kokusukela kubukhokheli khona ngale, bakhona abantu abangcolileyo.
Kodwa abaphikisa uhulumende kaMnangagwa bathi ukhuluma angakwaziyo umongameli welizwe leZimbabwe.
Okusimangalisayo ukuthi akulivin one ophezu kofanalo sekwawavotha, kodwa ma kungafungaziweli ukuthi bona labanabhururu bakhe yibo abenza ubugwelegwele.
Umbalisi weNjube High School wancedisa abantwana besikolo lesi ukuba bathengisele emgwaqweni uthi sebethwele nzima abantwana besikolo njalo labantu abamaziyo.
Ayisuthi ngothiwa ngumntwana yethu lapho endihlala khona bafika bathatha bakuthetheyo batshiya bedilive izwe batshiya benze izinto ezi-upside down larata labantu apho endihlala nabo.
Ingakhuthiwa ngezamasiko ezabatsha kanye lokuphathelane lokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abalandeli bebandla leZANU-PF basekela uMongameli Emmerson Mnangagwa othi kumele iziphathamandla zikahulumende zingenzi ubukhohlakali. UMongameli wethule amazwi la asola ubukhohlakali namhla emhlanganweni we-International Pastors Deeper Life Leadership Conference eHarare wabafundisi abadabuka emazweni atshiyeneyo obuqoqwe yiZimbabwe Assemblies of God Africa Forward in Faith Ministries. Uthe ilizwe lingeke liphumelele nxa iziphathamandla zikahulumende zisenza ongethembeki. Lokhu kusekelwe ngabalandeli bebandla lakhe. Omunye wabo ngumnumzana Philip Gawule.
Amazwi kamongameli atsho ukuthi phakathi kwabantu bonke abakhona, kokusukela kubukhokheli khona ngale, bakhona abantu abangcolileyo abanjalo, abanye abazafumanisa kabengcolile. Ngokunjalo umongameli lapho uzama ukuthi abeke sobala ukuthi akula ukuthi ngubani, kodwa-ke khonapho ikakhulu kubukhokheli obuphezulu kumele abantu bashiyane lokwenza izinto zokugwelegwela. Yikho okunjalo okubalwayo ukuthi ngezinye indlela uhulumende wethu angaka akumelele anjalo aye phambili ne-corruption ekhona. I-corruption le ekhona ingaqedwa kuphela yindlela yena leyo umongameli atsho ukuthi ongcolileyo kaphume ame phandle, engabi khona ey'nhlelweni lezi ezikhona zokukhulumisela zonke.
So siyabona ukuthi-ke kulezinye iziphathamandla zikahulumende eziyake zibotshwe, kodwa zingabotshwa-ke ziyakhululwa. Sizwile njalo ngeviki ephelileyo iZimbabwe Anti-Corruption Commission ikhonone sithi bangazi bebopha abanye abantu bakhululwa ngesiphangiphangi. So kutsho ukuthi lokhu kwenza ukuthi ungathembeki. Ubona zani pho kumele kwenziweni, ngoba khanyazani lokhu okuyinto kuyahlupha lokho.
Gibbs, yazi into ekhuluma iqakatheke kakhulu, yena le nto ethi lo ngumongameli la iqakatheke kakhulu. Yazi ukuthi isipho selukhona la yikuthi abantu sebengani abasela themba lokuthi uhulumende sibili ulokulwisa i-corruption. Yikho upresident wakhe yena bona bengabo abantu umthetho njengoba usenziwa abantu emakhoti ngale kumele la benze umsebenzi. Umsebenzi ukuthi onolwenziwayo ukuthi umuntu ofumana intelekt ocala kabotshe, kodwa uzabona abantu bonke abangenisa emakhoti bayaphuma bayazihambela, phumelenise emakhoti uyaphuma yazihambela. So konokwana aze kuthiya abantu bengani babona ngani ngamadlwane into eyenziwayo, kube kanti abantu bemele babotshwe amakhoti la ayenza umsebenzi bengayenzi into zobugwelegwele. Amakhoti la sokune-corruption kakhulu emakhoti la, yiwo ubona kusenza njalo. So babisele imisebenzi kamongameli emuva laba bantu, abamncedisa umongameli in the fight against corruption. If corruption kumele ilwise ngumuntu wonke, la makhoti la ayilwise, engafika umuntu esincaisike emakhoti ngale abantu besiyabhadala izimali sebezibonakala bezihambela phandle.
Umnumzana Belief Gawule lilunga lebandla leZANU-PF ubexoxa leStudio 7 ekobulawayo. Siphindeza xoxa njalo ngodaba lolu lomnumzana Patrick Ndlovu obona ngokwethulwa kwembiko kubandla lezaphu eMathebeleland.
Okusimangalisayo ukuthi akulivin one ophezu kofanalo sekwawavotha, kodwa ma kungafungaziweli ukuthi bona labanabhururu bakhe yibo abenza ubugwelegwele. Akulekuthi oyahambe usebeubheni ngesitokisini awakaga ekhoti baye badonsela ezitolisini kodwa akulosivele ekhoti. So awe yakhuluma amazwi amahle umongameli sesimeleli i-action.
Limeleleni?
Sibone sebebotshiwe phela badonsela umthethwandaba. Siyizwa iy'ndaba zakhona zonke, ziningi iy'ndaba ezenzakalayo. Izimali ezigalakade ezisabisayo ezizathiwa kudinga imoto ilambogini kudinge nomtakazibane. Imali yakhona sike sivela ngapi? But abantu bangungunu bathi kulobugwelegwele obuthile okwenzakalayo khonaphana.
Ufisa ukuthi ngakwenziwani ukwenze ukuthi kulwisana lokungathembeki lokho?
Kababotshwa abantu. Umthetho awungakhethi ukuthi uzibani ngozibani. Okwakhathesi amapholisa ethu balekhi basele engqondo leyana ukuthi besaba ukubopha abanye abantu. Khathesi ngamaphosa aphiwa amandla okuthi babophe abantu bonke. Ngoba kunje ubugwelegwele bugcwele siyabubona. Kodwa kula action ukhuluma amazwi amnandi umongameli kodwa amazwi akhe kawaqinise ngezenzo kube izenzo kungemazi kuphela.
Ye, siyabona ukuthi le Zimbabwe Anti-Corruption Commission kuyakhuluma ngakho lokho ukuthi bangazi bebopha abanye abantu bayakhitshwa lingakajoni. So, konokho ke ubona ngazani kungenziwa njani ukuthi kungenzakali konokho?
Lokho sokusithi yona kusezedena ngikwayayela manje Zimbabwe Anti-Corruption Commission. Kodwa nasesifuna umongameli kumele abanike amandla ukuthi alandelisise ukuthi umuntu lana ongenile esitokisini waye ngasiwa ngemthethwandaba. Akulandelelwa khona lokho. Akulandelelwe ukuthi ungenile esitokisini naye ephutshe emthethwandaba indaba yakhe yedwa, hayi gwetshwa nxa egwetshwa, akhululwe nxa ekhululwe. Kodwa akula oyedwa phakathi wabo ofikayo emthethwandaba. Alikho komhlaba uyalingana. Esibona khona ukuthi umuntu ulecala mbekalacala. Kodwa nabaphendukele ezitokisini. Ba umuntu akhona uyangena. Uzothi awuthenga amathikenini ethengele isitokisi sonke amathikenini. Uzothi wahamba wayenza i-shopping e-South Africa wathenga amathenisi e-R23,000. Kodwa awusoze umbona into okhona ehambe emthethwandaba.
Singathi kungani kukhona okwesatshwayo la ukuthi engxa yabanye abantu bamumethe okuthize. Akunjalo mfowethu?
Kukhona ngani kunjalo. Ngani kunjalo ngoba sizwile sifika inkalakade yindoda lapha engani bacabana lenkosikazi. Sozothi ukuthi hayi ungahanje umthethwandaba wabo kuyavula ezinye iy'ndawo. Kuvile kunjalo zikhona indaba ukuthi azokuphanda amangcwaba indaba lezi ahambe emthethwandaba. So yikho zifihlwa mthemba, yikho zifihlwa. Yikuthi nje umuntu ngeke esemsakazweni ngeke ukuthi uzwane wenze lokhu nalokhu ngoba kade ngalo ubufakazi. Kodwa sikukhanyele ngamehlo ukuthi hayi kunikwasantungwana la.
Umnumzana Patrick Ndlovu, lilunga lebandla lezaphu, sixoxela ekobulawayo.
Direct from Washington, the voice of America.
Umbalisi weNjube High School uwancedisa abantwana besikolo lesi ukuba batshengisele emigoqweni. Uthi sebethwele nzima abantwana besikolo labantu abaningi abamaziyo. Umnumzana Brian Mutsiba owabaleka eZimbabwe esedingwa ngamehlo abomvu ngabezomvikela uthi umntanakhe uwatshengisela emgoqweni labanye bakhe abedlula ikhulu lamajumi amahlanu 153 sebethwaliswe nzima ngamapholisa ensida labanye ababona ngezomvikela. Uthi izihlobo labangani labo bathwele nzima ngoba babuzwa nsuku zonke ukuthi waya ngaphi. Umuthiba ukwelinye ilizwe eliduzane lele Zimbabwe uthi ke kuyamkhathaza okwenzakalayo.
Ayisuthi ngothiwa ngumntwana yethu lapho endihlala khona bafika bathatha bakuthetheyo batshiya bedile izindlu batshiya benza izinto upside down baharasa labantu apho endihlala labo. They even further even went to uharasa abantu bengaphila labo in my past bengena befika ezindlini zabo. Abanye banokhelwa ngama-10 abanye banokhelwa ngama-4 kuthiwa kudingwa mina.
Abangani ke manje abesabi kangako abangani bakho?
Abanarizin yothi besabe ngoba inseleni mna ngamphuma labantwana ngaphuma ngiyi-1. So phuma la bantwana phuma ngiyi-1 nxa yokuthi bona ade befuna mina abadingi yini. But bona nxa sosisebenza sebehlukumeza abantu abangadekanga phakathi kudinga station naleya kuthiwa kudinga mina sebeza badinga abantu ababengelalutho to do that demonstration. Okugcine nje lokugcina sokuyinkengani enganayela mina.
Kulomlayezelo bani ongawutshiyela ilizwe leZimbabwe nxa kuyukuthi ungatshela iziphathamandla zelizwe?
Nxa beyathatha imali yesizwe sibili bethi thina siyithatha ukuthi sigijimise uBrian Mutsiba, hhayi mina ngithi ngibona ngani lokhu akula mina. So ngabathi abathatha imali leyo nabathona begijimisa ngayo bagijimisa la amashuri gula athona mbetha abantu ebhemba abantu ebulala abantu aligazi ezandleni zabo ngaba yenza into engcono kakhulu.
Umnumzana Brian Mutsiba umbalisi weNjube High School. Kodwa umnumzana Joseph Chuma owudalele Central Committee kubandla leZANU-PF uthi umbalisi lo usefake abantu abaningi enkingeni ngakho-ke kumele aziveze athoniswe ngumthethwandaba.
Yena ubalekele why angabuyi azomele into yakhe akuqede ngokokuqala. Okwesibili singile sisizi ukubona kathi indaba into lezi senziya ngapha kithi ke lamandelelo emashweni ningalakula abantu abazenzalo bayafunda babo even lama teachers khuluma kathi ngikhakela i-analysis yama-percentage amatitsha abuyela ezikolo ngale emashoneni inamba yakhona inani lakhona bengani liphezulu futhi ngibayadlula i-average of 70% amatitsha afundisayo owakathesi kodwa ungabuya ngapha kwelakithi elamandebele balutshwani amatitsha abafundisayo abaningi abangapha kithi bazihlalele benze izinto ezingayena lo okhipha abantwana emaklasini singasibhadala amafizi wona edura kangaka abakhiphe eklasini esiyabasa ezitaradini lokhona yinto emele sizenzele sodwa singabadala ngale why sifuna uinvolva abantwana entweni engayishiyo abantwana bethu sifuna bafunde sigcina sesikhala ngokuthi even kubonast abasangeni ngoba abala ama-qualifications angkhona abala omat lama-science subject bekubeke sifa labantu abaziqoqotenjenalowo ndoda lo okhipha abantwana ezikolo ebasake ezitridini nangaziphumelene azingenele esitridini nxa efuna ukungena esitridini ungasebenzisi abantwana babanye abantu especially abantwana bethu emathembeleni ngapha sifuna labo bafunde babe isikhwicamfundo hashi lonke sikubona amanyala lawa ayenzakalayo
siyabona njalo ukuthi uthi abangani bakhe umntanakhe labanye abantu abamaziyo sebethwaliswe nzima ngamapholisa ensida ama-CIO labanye abathize pho ke kuya ngaphi konke lokhu goleti
ngakuye yena azoziphindileyo izona wayizama ukwenzani ezethi yona kungahlishwa labo umntana njani obona kathi sisephengufela amafufu nabangani bakusefela amafufu yena kathi siseqazile kathi so ngikhuluma sombijana mbijano zakuzobona usethole iviza usewilekile sizama uzosekhuluma esekustudio 7 khona ngapho emelika very very soon yindlela abayenza abantu ngayo le
umnumzana Joseph Chuma lilunga lebandla lezanu PF sixoxe laye ekobulawayo
le yi-studio 7 esakaza ezimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-voice of america ese-washington dc lisibamba kumagagasi aku-909 medium wave laku-short wave 6175 laku-7255 ekuseni kususela ngo-6 kusiya ngo-7 kuthi ke ntambama kusukisela ngo-8 kusiya ngo-9 sitholakala ku-909 medium wave laku-short wave 4930 13860 laku-15460 kilohertz ku-live talk sitholakala ku-short wave.
Abantu abaningi bathi bakabanelisi ukuya ezibhedlela loba odokotela abanye sebebuyele emsebenzini. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lo msakazo wethekelele isibhedlela se-Parelenyathwa Group of Hospitals lamhla ukuyahlolisisa ukuthi isimo sinjani selokhu odokotela babuyelayo emsebenzini ngemva kokukhalala umsebenzi ngompandula nyakenye bekhonona ngeholo elinganeli indleko zabo. Osakhulayo uTapiwa Msonza uthi lanxa emukelwe kahle esibhedlela akalayo imali yokuhlawulela okunye kwalokho okumele kwenziwe emzimbeni wakhe.
Sengenziwa amathesti wonke okumele ngiwenziwe. Sekumele ngenziwe okuthiwa yi-endoscope kodwa kudinga ukuba ngihlawulele imali nakala eyekwemelika. Imali ebekukhulunywa ngayo iningi, yikho osekungenze ngibe lokhu ngisesibhedlela. Odokotela kabadelani lami sebengidlula nje njengoba besazi ukuthi angikayihlawuleli leyo mali edingakalayo.
Umnumzana Khudzai Mashope obesesibhedlela lesi lapho akade esethekelela isihlobo sakhe esilemvukuzane yomlomo wesibeletho uthi lokhu kukhanya engani odokotela labongi bazithathela isikhathi sabo ukuthi belaphe izigulane.
When we came in
isikhathi sifika esibhedlela ngolwesihlanu besizwa abanye abatholakala bekhona ukuba isimo besisibi kakhulu kusukwana zangemuva thina singakafiki. Bekungela muntu obesiza izigulane, izigulane bezisifa nje obongikazi bengasihluphi ngakho. Sibone esinye salezi zehlakalo obongikazi bezimele nje bebukele umuntu eqhatsha bengasihluphi ngaye waze wabhubha. Sikhangele ngawethu siku-resuscitation room lapho bekuthiwe silinde odokotela
khona.
Ingcwethi kwezokulondolozwa kwabantu umnumzana Thamsanqa Mangena uthi kuqakathekile ukuba uhulumende athuthukise ezempilakahle ngoba akuncedi ukuba labodokotela kodwa abantu besehluleka ukuhlawulela imali efunakalayo.
Okuqakathekileyo kathesi ukuthi uhulumende ahlale phansi labodokotela kukhulunywe kwazakale ukuthi okungekhoyo kuyini ezibhedlela okufunekayo.
Odokotela abaningi babuyele emsebenzini kulandela ukuthola imali abayiphiwe ngusomabhizimusi uMnumzana Strive Masiwa ozabanika okuchiyeneyo. Bazathola njalo iholo likahulumende. Umuntu odinga uncedo esibhedlela seParanyathwa uhlawula $200 eZimbabwe, 200 bond, ukuze athole ugwalo lwesibhedlela, njalo uhlawula $600, 600 bond, nxa kumele alaliswe esibhedlela. Kasenelisanga ukukhuluma labodokotela, iziphathamandla zesibhedlela lesi, kanye lodokotela Paulina Sikhosana obona ngokuqhatshwa kwabodokotela ngokubuyela kwabo emsebenzini. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Sikhangele amasiko okwamanje.
Sinana masiko
wenzi umandla
lo baba mkhulu
babelo
bola usenzi
uhlelo lomasiko lokuphela kwabantu nsuku zonke lamhla sikwele Botswana khona ngaleke esixoxa lo nkosazana Sethekeli Mdluli uMamdluli ke ngomunye wabantu abangendanga ukudaba lwethu lamhlanje sikhangela khona ukuthi kulabantu abaningi abangayendiyo ukuthi kambe kungabe kuhamba njani. Mamdluli, siyawamukela kuhlelo mama.
Yebo baba, linjani?
Siyaphila, kunjani kona ngapho?
Hayi, ngapha ku right, lonyaka izulu likhona.
Ye, akusitshela Mamdluli, siyabona ukuthi abantu abanengi kulezi nsuku abayendanga. Siyakwazitshela awendanga. Kuhamba njani Mamdluli?
Angazi ukuthi ngingathi ukubangela ukuthi abantu bengayendi. Kumbe ngabona impilo esiyiphilayo, abantu kumbe sisuka sibe obaba labo bayesaba ukulobola abantu abangomama ngendlela yokuthi kabala mali. Kumbe isimo sangikhona sikhona emhlabeni angikwazi ukuthi kwenzakalani ngoba ungathi uyabuza uyezwa abanye obaba besithi kangilani bakhona labo baba abangathathanga labo mama njalo abangathathwanga. I'm sure sisuka sibe sesikhangelana angazi ukuthi abanye babangelwa kuyini. Yabona ngombono wami ngibona ngani siyakhangelana kakhulu impilo esiziphilayo.
Ukhangelana lapha uJohni Mamdluli
kakhulu omama abanye bakhangela inzuzo angaboni ingane ubaba lo uphuka kakhulu kuba nzima ukuthi azinikele kuyo. Abanye njalo uyakukhangela ukuthi lapha vele ngiyabe ngithatha isikhathi sami lo muntu ashiye muntu engingayakhalayo. Abanye njalo okunye okubangela ukuthi obaba ungananzela ngobuningi bawelwa ukuba lo mkhuhlane wengqondo ibugebengu bagcina besiyagcwala emajeli. Omama esikhathini esiningi singani inumber ithuba phezulu kodwa kungakhutshwa inumber yabobaba basemajeli labomama abangaphandle uyathola ukuthi engxenye kuyabhalansana ukuthi sonke ngabe siyathela imithi. Manje into ethuphayo ukuthi obaba bagcina besiye ejeli begcina bebulawa into ezinjalo begcina abanye begula umkhuhlane wengqondo ungananzela kakhulu obaba abaningi abanye bayandelwe ngumkhuhlane wonalowo. Angazi-ke khonapho ukuthi kumbe ngikhulume okuyiso mbe ngikhulume okungayisiso.
Ye siyabona njalo lani-ke kukhanyangazana abanye obaba ngabasalilandi ukuze iphosa amazwi sokuhamba njani kunapho.
Ikhona sithi abanye basuka bekhangele ilife yabo uyiphila like mina ngingu-business woman ngiyathengisa so abantu abangobaba sometimes babe sithi omama abanjengalaba ayengumkwanise cause uyazi ilife sasuyabe sevuke kutshela ukuthi endinga imali lokho kwakho kakungeni bagcina besitsho njalo nxa bekhuluma lami esikhathini esiningi njengomuntu osebenza i-public siyasuke le ngxoxo labo baba uzabe sithi into ehluphayo lina lisuka libe selisiba la ma-powers amakhulu kakhulu okudlula thina singobaba. Ngingaba le nzuzo enlutshwane wena unganizuza kakhulu yagcina sokungani kuya ubaba uyanyathezelwa kakhulu but kuyabe kungekho njalo.
Ye nxa kunjalo-ke ubona zani bayakwesaba kumbe kunjani njani indawo ungazidingeli la ukhombise phela
abakhombi tsengakhombisa kanje ngayehluleka
babe sithini Mamdluli?
Hayi babe sithi ngiyakuyawuna nje ungabona sesiba nesibindi sokubakhombisa kutho ukuthi vele asoze bengigwanise
boke kodwa vela kujayelelekanga ngaphela ukuthi umama akhombise vela kunjani.
Akujayelekanga yikho laba abathina zobe sithi ya wena vele kuthi udayesi ukugwanise ngoba vele kuthiusuzikhombisela suyehlulekile
hayi-ke siyabonga Mamdluli ngithatheleli thuba ukuthi mbonge umama uSethekeli Nyathi uMamdluli ukhona ngale-ke kule Botswana lake ndanga ungathina lokusasa mama.
Thank you Dube.
Hayi-ke simalapha namhlanje-ke kuhlelo lwethu lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke asihlanganeni singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo
ye
omanje othi sikhangele ezabatsha silo makhiwobe.
Yebo, 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 mtswakaza muhle, simpapo muhle, ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo,
ningu Mike Hobe. Namhla kuhlelo sixoxa lomnashi emtuzwa owebandla elezanu PF. Siphatha udaba lwenkohlakalo oselubhahile elizweni. Mnashe ngiyakwamukela kuhlelo bafo unjani awusitshela umbono wakho malana ngalokho kwethulwe inhlanganiso ye Transparency International ngeviki edlule besithi akukatshintshi lutho kwele Zimbabwe nxa sesixoxisana ngendaba zenkohlakalo.
Ngiyabonga kakhulu kuba kuhlelo. Ngithanda ukuthi mina inhlanganiso ye Transparency International iyabongeka kakhulu ukuthi ilokhu ikhangele emazweni atshiyetshiyeneyo ikhangela indaba zenkohlakalo lezo. Kodwa ukuthi bethi eZimbabwe akulanto etshintshileyo, ngibona ngani kungaba yize. Sesibonile ukuthi ever since 2017 November iZimbabwe sokulunguquko enkulu kakhulu nxa sikhangele indaba ezobugwelegwele. Sikhangela kakhulu ngoba ever since ukungena kukamongameli ubaba uMnangagwa sinanzelele ukuthi uhulumende usethethe inyathela lokuthi laye eqalise ukukhangela indaba lezi ezenkohlakalo. Okokuqala, uhulumende usethe up atha ngama anti-corruption courts. Okwesibili, i-ZRP layo isile unit ethiwa anti-corruption unit. Okwesithathu, sibonile ukuthi Zimbabwe Anti-Corruption Commission inikwe amazinyo awo aloliwe ukuthi ibe lesisindo, ibe njalo le advantage ukuthi la ikwanise ukuhamba i-investigator njalo ibopha isenzela ukuthi indaba zonke ze-corruption elizweni ziwe.
Ingcwethe ezijiyeneyo zithi inhlanganiso le ayikayenzi lutho ukulisana ngalolu dubo. Ukubona njani lokho?
Mike, kungabe kuyikuthi for a long time abantu ngendlela esibone ngayo kuwotshwawotshwa noku-investigator abantu abaku-politics. Yikho abantu sigcine becabangela ukuthi izakhi was established ukudila labantu abaku-politics, which is the wrong thing. Siyakwazi ukuthi ubaba uMnangagwa nxa ukhangele udizovile izek athi khona i-commission athi khona wafaka entsha ethungamelwa ngumama ujaji Moyo. Sibonile ukuthi into esizenzakala lapha sokulumahluko kakhulu. Indlela eyenza ukuthi abantu begcine becabange ukuthi into leyi isikhangele kwezombusazwe kumbeni kwezepolitiki yikuthi abantu they are hungry for results, which is a very correct thing to do. But kumele nanzelele ukuthi umuntu wonke emhlabeni ngenxa ye-constitution yethu is regarded as innocent until proven guilty.
Munashe, njengentsha yebandla lezanu PF kukhona na selikwenzile ukulwisana ngalolu dube?
I saw a spokesperson of Youth League, but engingakutsho mina ukuthi sibonile i-national executive yethu e-Youth League iphuma le-resolution eyokuthi they are going to be 100% against any forms of corruption. Sibonile last year bethungamelwa ngubaba uLouis Mathutu besenza okuthiwa ngama-name and shame, bakhuluma ukuthi uzibani ukamele investigatewe. Thina sithi akube le zero tolerance to corruption regardless of i-power, of i-stature, of i-position.
Hayi, siyabonga Mnashe. Thakazo muhle, silugqiba lapho uhlelo lwabatsha, kodwa siqhubekela phambili sixoxa labanye ontanga mayelana ngodaba lolu ngevikezayo. Abafisa ukuxoxa lami ngikhona ku-Twitter njalo ku-Instagram @BigMike3, BigMyke3, yona username yami. Lingakhohlwa ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection, lapho sabe sikhangela impilo eyaphilwa ngumuyi uDr. Oliver Mthukudzi. Uhlelo luqala ngo-8 p.m. bese lugqiba ngo-9 p.m. Kwene lokwa namhla, u-Oliver Lisayo ngenjabulo. Igama lami ngu-Mike Hobe. Thakazo muhle, sohlangana ngolwesibili. Bye bye.
Siyabonga ke Mike Hobe, wothi sikhangele ke ezokholo lesiKristu silontukamene komo.
Sokuyisikhathi sohlelo vuselela umoya, igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje silomfundisi useNispanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyabonga ukuba sibe lethuba lokuba sihlangane njalo.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje ngifuna sikhangele ukuba kanje uKristu udingana empilweni zethu ukwenzela ukuthi siphile impilo emthokozisayo. Ngikhangale kwabaseFiliphi chapter 2 insuka kuverse 1 to verse 4. Uyabhala lapho uPaul ebhalela kwabaseFiliphi uthi yena ngakho ke uba kukhona ukukhuthaza kuKristu, uba kukhona ukukhuthaza kuthando, uba kukhona ukuhlanganyela kukamoya, uba kukhona ububele lesihawu. Gcwalisani ukuthokoza kwami ngokuba langqondo yinye, libe lothando lunye, libe lenhliziyo yinye lokuqonda kunye. Lingenzi lutho ngokubangisana langokuziqhenya, kodwa ngokuzithoba litshaye sengathi abanye bangcono kulani. Kakube yilola lo angakhaleli okwakhe yedwa, kodwa kakhathalele lokhu okwabanye. Siyabonga kakhulu udaba luyakhuluma ukuthi lo owayengumkhokheli we-Salvation Army uWilliam Booth wathi sebona ukuba inkosi sisiyamthatha esuke lapha emhlabeni esesifa, wasebhala basebemcela ukuthi alobeleke izigaba lamagatsha amabandla akhe wonke umlayelo wakhe owokucina. Bathi bona abakwazi ngembali bathi thiwa wabhala ibala elilodwa elathunyezelwa wonke umuntu, thiwa wabhala wathi yena abanye. Ngakho nxa sikhangele ivangeli, sikhangele uKristu, nxa singathi siyanciphisa umsebenzi wakhe lapha emhlabeni, kumbe nxa singathi siyanciphisa njalo umlayelo asinika wona ukuthi kumele senzeni lapha emhlabeni, ngingawunciphisa ngithi abanye. Kutsho ukuthi uNkulunkulu ukhangelele ukuthi singazikhangeli thina, kodwa sikhangele impilakahle, sikhangele ukuhlala kuhle, sikhangele ukuthi abanye bayamazi na uJehova njalo sibanceda njani. Abakhokheli abaningi ikakhulu lapha e-Afrika uzikhangela yena lemuli zakhe, kakhangeli abanye abantu. Umkhokheli wafunda ngaba lesikhundla, wonke umuntu ahambe emphakamisile, yonke into ibuye kuye ingayi kwabanye. Manje lapha siyabona uPaul uyasilaya ukuthi nxa singenza into engathokozisa uNkulunkulu, nxa singenza into engayenza ukuba abantu bahlalisane kakuhle, ukucabanga abanye. Kulezimpi eziningi ezenzakalayo umhlaba wonke, ungakhangela uyekhangela ukuthi usukela ngapi, uzabona ukuthi abantu abafuna ukucabanga abanye abantu bazicabanga bona bodwa. Yikho kusuka kusiba lengxabano, yikho kusuka kusiba lokubulalana. Ngoba nxa umuntu ecabanga ngabanye engeke ababulala phela abanye bona lapho, kodwa nxa ezikhangela yena yikho umuntu uyabe ezimisele lokuthi nikela batshabalale bonke labantu, kumbe bafa ngendlala, kumbe bafa ngokuthi abalamanzi okunatha, kumbe bafa ngokuthi balemkhuhlane abalamali yokuya ezibhedlela, kumbe bafa ngokuthi abantu ababa basakwanisa ukuya ezikolo. Nxa ucabanga ngabanye kumele kube umqoka okuhluphayo. Umbuzo esingabalayo ukuthi labo abakhokhela omunicipality bethu nxa kusenziwa ezomnotho ama-budget bacabanga abanye na? Nxa thina bakhokheli bamabandla silungisa ukukhokhela abantu bethu sibelusa, siyabacabanga na kumbe sisicabanga thina sodwa? Ngakho ngiyalikhuthaza namhlanje ukuthi asicabangeni abanye.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni Baba egama likaJesu. Siqalisa lo mnyaka sisize ube sibe ngabantu abacabanga abanye. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silo mfundisi useni Spanda. Siyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamili Nkomo.
Yesulukuba lamhla ke uhlelo lwethu lamhlanje sikhumbulele ukuthi FC Platinum khanyazani sisukile phela ku-CAF Africa Champions League. Singakagqibi ke uhlelo lwethu sikhangele kathi besikhokhela lamhlanje. Abalandeli bebandla leZANU PF basekela umongameli Emmerson Mnangagwa othi kumele iziphatha amandla zikarhulumente zingenzi ubukhohlakali. Umbalisi wenjube high school owancedisa abantwana besikolo ukuthi bathengisele emgwaqweni uthi sebethwele nzima abantwana besikolo labanye abantu abamaziyo. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu lamhlanje Oliver Lisayo ngokhiphi Dube ngisithi asidibane njalo ekuseni ngoba 6.